ezibotshwa ezigoqela uMethuseli Chuma, uDesmond Pendamazuba, uMarcel Ncube, uNokuthula Mlambo labanye bamiswe phambi kwedale likamantshi namhlanje eTrafalgar Magistrate koBulawayo. Laba bantu bacalwa ngokuthumba impahla evinkilini leChoppies ezivalisa ifridge, igas cylinder, umshina wokusika inyama lezinye impahla mhlaka 16 Zibandlela ngeviki uZulu etshengisela ngokungayi emsebenzini elizweni lonke jikelele. Izibotshwa lezi zimelwe ngamagqwetha aweZimbabwe Lawyers for Human Rights abagoqela uMnumzana Lyson Ncube. Ncube uchasisa okwenzakale namhlanje.
Ngithola njani Mahlabeso? Yebo, indaba yaboMethuseli Chuma labanye abotshwe labo ababalisela uDesmond, uMashalo, uNokuthula, uClement, uSipho Nkosi Gumbo, uEvidence, uSisasenkosi, uThandekile Mzizi, iqhubekile namuhla singene khona ecourt eTrafalgar lapha koBulawayo. Bona besethesa icala lokutshontsha kumbe ukutholakala bele mpahla ezingabe zicatshangelwa kubana zitshontshiwe. Siqalile namhla indaba yangikhona iqhubekela phambili, siqalile izolo siyaqhubeka njalo namuhla. I-state yona ilida ama-witnesses ayo, ongangokuthi kulo mpolisa obekade nguyo obekade etshela inkundla ukuthi laba abantu embaqambileyo bacatshangelwa kubana baqhekeza ku-Choppies ngelanga leliyane likamhla ka-16 January abantu besenza i-stairway bona bejonge ukutshontsha. So namhlanje sihambile safika ezindlini zabo, i-state ibicele sikuthi kusesikhiweni i-inspection in loco. I-inspection in loco elokusitsho ukuthi liyahamba endaweni lapho kwenzakala khona icala, esikhiweni sisithi scene of crime. Bahambe-ke bayetshengisa kumbe ba-indicate kumbe bakhombe ukuthi abayekho abakuthola babakubona kusenzakala kumbe abayekho abakubophela abantu endaweni ethize ikuphi. Sihambile-ke namuhla lamanye amagqwetha, indaba le isenziwa yini. Mina uLiso Mncube ngilo mfowethu uJonathan Tshwangirai lomunye ugqwetha okuthiwa nguCosta Dube. Sakwenza-ke lawo ama-indications, savumelana-ke le nkundla ukubana indaba le izaqhubeka nge-Thursday. Lapho-ke sizayenza le abayibiza abayithi cross examination, lapho-ke siyabe sesibuza-ke ama-witnesses imibuzo emayelane lalokho abakukhulumileyo ecourt namhlanje. Ngiyabonga.
Umtshutshisi uWhisper Mabhawudi, uMantshi, uNgoni Nduna, izibotshwa, amagqwetha labafakazi baye elokitshini leNew Luveve ku-513 lapho abafike bayaboniswa lipholisa elalicubungula leli cala eselingumfakazi esilugwini senkukhu, lapho izibotshwa ezagebha phakathi kwesilugu zafihla impahla abacalwa ngokuthi bayithumbile. Njalo umfakazi uchaze ukuba izibotshwa yizo ezabonisa amapholisa lapho ezazifihle khona impahla. Kusenjalo abenkundla bayenjalo emzini wesinye sezibotshwa, uNokuthula Mlambo, otshengise inkundla lapho agebhela khona igas cylinder, lomtshina wokusika inyama kanye lokuthi ifridge yayifihlwe endlini. Ezinye zempahla ezathunjwa ko-Choppies zibikwa zazifihlwe eZulu Khaya Lami Funeral Parlor eLuveve kubhizimusi likamniwabo wesinye sezibotshwa uSisasenkosi Zulu. Kodwa ekubuzweni intatheli zindaba, umnini webhizimusi leli uMnumzana Mbuso Zulu uthi ubengazi ukuba lokhu yikho okwenziwa ngudade wabo labangane bakhe. Udaba lolu lukhangelelwe ukuqhubekela phambili ngolwesine. Ngimele iStudio 7 ngikoBulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.